umumo weZimbabwe awulunganga. Abantu abahlukumeza abantu kakhulu omama siyabazi ukuthi bafuna ukwenza ukuthi omama abaphatheke ngezamalungelo lezombangazwe bakhalale bachiye. Sibuhlungu ngoba khathesi u-national chairman wethu usesibhedlela uyafuthelwa, ngitsho lemuli yakhe emdeni ithwele nzima imonga ngezilonda lokuhlupheka owenziwe ngabantu ababuye ebusuku bedinga yena. Kungenani sithi amapholisa kathungathe laba bantu baze babagole ngenxa yokuthi okwamanje singake sathi ngubani okwenze lokhu, singabe sesibamba inhlwa ngekhanda. Siyapha iziphathamandla zomthetho amaphoyisa ukuthi lama-CID, the law and order, bacubungule bagole lezi zigebengwa ngenxa yokuthi umuntu wonke eZimbabwe uvikelwa yi-constitution, emthethweni wonke umuntu fanele evikelwe, i-personal security yakhe, isiqu somuntu fanele evikelwe. Yikho ke kuzatshengisa ukuthi uma amapholisa engamadole nzima bengasagolanga laba bantu babuye emthethweni, sizagcina sesiphangisa ukujaja sesingani singamajaji. Sicela lokhu kwenzakale ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ilomthetho wokuthi wonke umuntu ufanele evikelwe ngamapholisa, ngitsho lomthetho.
Ukusimobani kahle kahle uma Khumalo, ungathi impilo yakhe isengozini enkulu yini?
Siyabonga imithandazo yabantu jikelele ngenxa ukuthi umama uMakhumalo, National Chairperson MDC Alliance, uba ngconywana. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzasiphathisa ugakho esimini lesana esingathi abantu bayathuka ngoba hayi ungconywana. Sithemba nje ngokuhamba kwezinsuku uzazikhulumela ebonane lezihlobo labangano ephinde ebuyele emsebenzini wakhe njengeqhawekazi. Ubuhlungu kuzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali umezo hatshi usebuhlungwini. Isikhathi lesi abantu abaningi kakabamboni ngoba usaphakathi kobuhlungu bengqondo lobenyama.